iqiniso phela singathi khona ukuvunyelwa kwesikali ayisonto esingathi into enjalo bekuthi igangele kodwa inkinga kathesi ukuthi oqala vele ikhampani yakhona ithethwe ngubani okwesibili kanti uhulumende yena ama-policy makers ama-legislators badlale emdlalo bani ngoba befanele babe yibo abakhulumayo ukuthi hhayi futhi imithetho suvumele ukuthi isikalinto ibe khona ezanikezwa-ke sokufakwa ku-public tender ngibonangathi kuzakuba le nkinga khonapho ukuthi yena umongameli wenje ingenise endaweni vele angafanelanga ukuthi abe khona.
Abanye bayabuza ukubana kanti inkampani yona le ekuthiwa yi-IMC vele idlala ndima bani ngoba amanye amazwe abala mankampani asebenza ukuthi kube le Starlink ukubona njani wena?
Yebo, iqiniso singazi ukuthi ngoba yona i-Starlink engcono iba lendlela ezokudinga abantu abangabamela elizweni bekhangele ukuthi bona umumo webhizinisi lakhona linjani kodwa njengokusitho ukuthi kaningi nakaningi i-Starlink ingavele inikezwe imvumo yokusebenza elizweni bazenzela bathi qingela bona kube ne-DSTV. I-DSTV ingavele yanikwa imvumo ilayisensi yoku-broadcasta ezimbabwe ama-agents baqingela bodwa yikho kuzaba lo mbuzo mhlawumbe yena umnumzana emasonginangaso ake ngokuyisibili okhethayo hhayi kulo munyotha lapha emhlophe.